Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Sakuphela komwezi unoyi sitshange sitshitha proclamation.
Sizalethulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yona le. Singakwenza lokhu sizaqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi sizekhuluma nani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe silingibulala kodwa okwanamuhla ngikuhulumende lapho esisebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokuthuthukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenzela ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamashumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe efika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sekule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi nanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kwele Zimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna usincedisa kwezomlilo kagesi. Abanye nabangani bethu abe-China esisanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe nempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
Umnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okwehlukene lobe kusenziwa ngabanye. Mina ngumuntu olalelayo, ngiyisithunywa senu. Bonke engisebenza nabo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenzele abantu. Konke esikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube nolukhululekileyo. Kasifuni ukulwisana nabantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambanise ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo kwenzelwe eSakuva Stadium eMtare.
Thank you.